Ubufakazi esibubonile okwalesi sikhathi buyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho okwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngobufakazi sibubonayo bungena amalanga lamalanga. Angaboni okhona osekwafika wafaka umongameli, umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo. Ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa, njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona, njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi ahamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lamaloya athize, kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka, mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things, but uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe, kodwa siyazi ukuthi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators awukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzabuya ejele, kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini, kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza-influensa ipolitiki kuleli lizwe.